akula indo esithabelayo akula indo esithokozisayo ngoba khonoko abakuyenzileyo akusoko ukuthi basingezelele imali yikusiqabela amanga besiroba ngoba into esiyifunayo from kudala yinto yokuthi basinike imali kade siyihola kudala minimum of $500 kubabalisi ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo le mali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo ngoba into esiyifunayo yi 500 minimum $500 minimum salary kubabalisi not lokho abakwenzileyo lokho yikusithethisa yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akuseyi kuba lokutshengisela yini, kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo ngoba uhulumende kaphendulanga izikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna ngendlela esiyikhangeleleyo ngoba singahlanganisa 50% yona leyi nge-$75 yona leyi COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars. Ugada umchova emgwaqweni usuka komlawayo usiye indawo esifana nale wange sokufunakala ama 15 US dollars. So khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTGS dollars akumncedi ngalutho ngoba ama price ayebeloke igijimisana ngama rates ama US dollar. So isolution yikuthikolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.